ngoba lokhu kuyakhombisa ukuthi abantu abaningi uZulu jikelele welizwe leAmerica into eyenziwa nguChauvin ngendlela abulala ngayo uGeorge Floyd yayimbi kakhulu, itshengisa inzondo ayelayo ngaphakathi. And uzwile uprosecutor kuma-closing arguments akhe izolo esithi sizwile kuthiwa uGeorge Floyd inhliziyo yakhe ibinkulu, okuyikho ngabe mhlawumbe kwa-contributor ekufeni kwakhe. Uthe yena uprosecutor inhliziyo kaChauvin esesikubonile ukuthi inhliziyo kaChauvin ibincane kakhulu. And ma uhlazulula ukukhangelisisa kahle lokhu into ayishileyo leyo, into ebalulekileyo kakhulu ngoba ngempela uChauvin indlela abulala ngayo uGeorge Floyd kazange atshengise ukuthi ngumuntu olenhliziyo. So kusho ukuthi abantu abaningi bayajabula umhlaba wonke jikelele, abantu abamnyama sebelethemba ukuthi mhlawumbe sesizobona utshintsho lwamampela. And sesizo-encourage abantu futhi njalo ukuthi bangarelaxi, bakwazi ukuthi ukhetho luyabuya futhi. And ukhetho uma lubuya kumele bavote kahle ngoba indlela esivota ngayo, esikhetha ngayo ama-leaders, yiyo indlela edetermine ukuthi sizobuswa kanjani, njalo futhi lo mthetho uzobanjwa ngendlela eyiyona na.
Yona indlela esetshenzisiweyo ukuthi kuze kuphume lesinqumo sonesi esabantu labo abalitshumi lambili okuthiwa yijury, ubona kuyindlela eqotho na ukuthetha amacala?
Indlela esetshenziswa yi-America ukuthonisa amacala eyokusebenzisa ijury, I think yindlela efair kakhulu ngoba inikeza abanye abantu, ayinikezi ujudge ipower eyi-one ukuthi ayenze i-decision. I-decision inikezwa abantu, ordinary people nje abantu. That's why ubona i-constitution ye-America iqinile ngoba i-constitution ye-America ithi we the people. So abantu yibo abadecidayo, akudecide ujudge noma uprosecutor, kudecida abantu ukuthi umuntu lo uwenze icala and icala lakhona lifuna sigwebo bani. So laba bantu abayi-12 bahlale lapha badeliberator after sebezwe i-evidence yonke ebuya from both sides ku-defense laku-prosecution, chaza bayikhangelisisa bavumelana ukuthi hayi ngempela i-prosecution indaba yayo ibekile kahle, yasitshengisa lo bufakazi bokuthi umuntu lo lento wayenza ngempela, umuntu lo wambulala lo muntu njalo kumele agwetshwe. Sibonile wonke ama-charges ade bewafakile amathathu, wonke bamthole e-guilty uChauvin. E-Africa angazi mfowethu, kusazothatha isikhathi ukuthi abantu ba-accept ukuthi umbuso ngumbuso ngabantu, akuso umbuso ngokuthi wena abantu mabe sebekuvotele waba yinkokheli and then wena ususenza ama-decision wedwa. And isikhathini esiningi ama-decision akhona ahambi kahle empilweni zabantu, njengalokhu esikubona eZimbabwe. I-judiciary sibonile khona manje not recent kuvotwa lapho e-parliament ukuthi sokuthiwa u-president Mnangagwa sokumele abe lamandla angaphikiswayo okukhetha amajaji. Konke lokhu yizinto ezibulala i-democracy and yizinto ezivisela amazwe e-Africa especially lakithi eZimbabwe emuva.